Soku isika tisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolesithathu mhla ka 19 kuNhlolanja 2025 ngutabo kaNcube. Endabeni zethu lamhlanje,
abantu unqabe bona amatrenki basuke bethuka abasazanga ukuthi kuyini okuthatha indawo.
Abahlali beHarare bathone bekhuza umhlola namuhla ngezimoto zamabutho ezingamachumi amabili ebezinyakazela esitaladeni.
Kuyaveza kahle kamhlophe ukususwa kwezithezo zenotho kukampani yezikhali ukuthi amathuba makhulu kakhulu ukuthi uma kungaxoxiswana kulungisiswe lokho kuyikho kuyinkinga zingagcina zisusiwe zonke izithezo zenotho ezethezwa bona labo abangaphansi kwazo.
Umanyano wamazwe aseEurope usiqhelise ngomnyaka izithezo zenotho ezivimba ukuthengiselwa kweZimbabwe yezikhali zempi ngamazwe akuEuropean Union. Ecelele Tropostiel ikhokhelwa ngumnumzana Walshman Ncube lithi selixotshe kubandlalelo umnumzana Sengezo Chabango. Kulezulu eliningi kweleBotswana lezinye izigaba eZimbabwe. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Abahlali beHarare bathone bekhuza umhlola namuhla ngezimoto zamabutho ezingamachumi amabili ebezinyakazela ezitaladeni okuyinto eyabonakala ngesikhathi kugenqulwa umoye umnumzana Robert Mugabe embusweni libutho ngomnyaka ka-2017. Isehlakalo lesiza ngesikhathi kulokufuthelana okukhulu kubandla leZANU-PF phakathi kwalabo abakhankasela ukuthi umongameli Emmerson Mnangagwa eqhelise umbuso wakhe lalabo abathi kumele adedele umsekeli wakhe umnumzana Constantino Chiwenga. Umnangagwa yena utshele abahleli bezindaba ngomvulo ukuthi uza kwehla embusweni isikhathi sakhe singafika ngo-2028. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso yabahlali beHarare, iHarare Residence Trust, umnumzana Albert Mazula.
UZulu ukhathazekile ngoba insuku eziphelileyo sibe sibona ku-social media okunye kungamanga, okunye kuyi-exaggeration nje nge-tension ekhona ikakhulu ngemva kwezitatiment zika-Comrade Geza. So abantu nxa bebona amatanki basuke bethuka abasazanga ukuthi kuyini okuthatha indawo. Ngibona kungaba into enhle ukuthi ibutho nxa likwazi ukuthi umumo ngaphandle lapha umi kanjani baqale bazise abantu ukuthi hathi siza kwenza ama drill njengokutsho kwabo, lingabona amathenka lingethuki, lokho kwenza uZulu ahlaliseke.
Ngesikhathi ibutho ligenqula umgabe kwakulokufuthelana okukhulu elizweni kanti abantu babedubeka kakhulu. Siyazi lakathesi izinto kazimanga kuhle, kodwa ungathi umumo usufike kuzinga owawukulo yini ngo-2017 phambilini kokugenqulwa kukaMgabe?
Hhatshi, okwakhathesi singeke satsho ukuthi umumo usufike kusibanga sakoma-2017, kodwa sokuphosa kusondele khonapho ngoba uZulu uyahlukuluzeka ngokudula kwezinto, ukuselakala kwezinto emashopu, njalo bebona angani abanye bahlezi kuhle besiba le mali eziningi benika abantu izimota ezingamamiliyoni kukanti uZulu esifa ngendlala. Kubakhathaze ukuthi abanye baphila kuhle, bephila kamnandi, thina sihlupheka. Ukhathazekile sibili uZulu, kodwa kasikafiki kusigaba lesiyana esingathi kuma-2017.
Umnumzana Albert Mazula ngowenhlanganiso emela abahlali beHarare, eHarare Residence Trust, ubexoxa lo ntungameli Nkomo weStudio 7. Ukuhlaziyalo ludaba sixoxele ngcwethi kwezombusazwe uDr Jethro Mpofu.
Akukaqondakali ukuthi amabutho la athunywe ngumongameli kumbe athunywe ngabanye. nga la mabutho ethunywe ngumongameli kusho ukuthi kulesitha asibonileyo asesabayo esenze ukuthi athi mabutho phumani lapho elihleli khona lingene emgwaqweni lingene ehlathini libheke isitha esinjengalesilalesi nga kuyikuthi asuye umongameli ngomunye umuntu kusho ukuthi ayisona isihlalo sikamongameli sesivelelwe sekhona omunye oselamandla okukhupha amabutho emgodini awafake emphakathini ngoba amabutho ahlala emgodini so kungaba ngesandla sokunxele kube isandla sokudla kulesimanga esikhona umphakathi ongasaziyo ngakho uqinisekile ukuthi abantu kumele baphakamisane ukuthi bazivuze ukuthi kwenzakeleni leyo nkulumo yomkhulumeli wamabutho othi into eyenzakala nsuku zonke asiyibeke neceleni ngoba ngabe kwenzakala nsuku zonke ngabe lana lizange laba lo mbuzo akwenzakali nsuku zonke ukuthi amabutho angene emphakathini
yebo sizwa kuthiwa kulokudonselana kubandla lezanu PF omnangagwa labo Chiwenga kodwa kungaba sokufike kulelo zinga yini elokuthi kungangenela ibutho
umhlola lo sesake sawubona kulelo sesake sawubona kwamanye amazwe ungakhangela u-2016 ukhangela u-2017 kwaqala ngamarali kwaba le nkulumo ezinzima kwaba lama-press conference amabutho esekhuluma lomphakathi kwaba lezinye izimangamanga ezithile ngakho ungabona amatanka lawana inganunu sesihambe emgwaqweni okuhamba khona izimota zabantu nsuku zonke kukhona umhlola okhona kungabe kuyathuselwana kodwa ayibutho alikaze lathatha inganunu langena emgwaqweni kungela mhlola nxa besiye trade fair kumbe ku-agricultural show besiyabonisa izikhali izikhali ziyathwalwa ebekwa lapho eziyakhona kazihambi ngamaviri azo njalo nxa amabutho evivinywa efundiswa afundiselwa kwezinye indawo emapulazini khatshana lo mphakathi umphakathi ungaboni ukuthi kwenziwani
Umnumzana Jethro Mpofu ingcwethi kwezombusazwe njalo ufundisa eWits University kwele South Africa. Ubexoxa lo ntungameli Nkomo we Studio 7.
The Voice of America.
Umanyano wamazwe ase-Europe usuqhelise ngomnyaka izijeso zenotho ezivimba ukuthengisela kweZimbabwe izikhali zempi ngamazwe aku-European Union. Kumbiko owethule namuhla lumanyano wazise njalo ukuthi wesule izijeziso wawuzifakele inkampani ekhiqiza izikhali eZimbabwe Defense Industries kodwa uthe uzaqhubeka uqaphe okwenzakala eZimbabwe ngelihlo lokhozi ikakhulu udaba lokungahlonitshwa kwamalungelo kaZulu. I-EU ithi nxa uhulumende engaqhubeka esephula amalungelo kaZulu izavuselela izijeziso lezi ezigoqela lezo ezazetheswe amalunga eZANU-PF. Sikwaxele ngcwethi kwezombusazwe umnumzana Efi Dlela Ncube.
Kuyaveza kahle kamhlophe ukususwa kwezijeziso zenotho kukampani yezikhali ukuthi amathuba makhulu kakhulu ukuthi uma kungaxoxiswana kulungisiswe lokho kuyikho kuyinkinga zingagcina zisusiwe zonke izijeziso zenotho ezetheswa bona labo abangaphansi kwazo. Kuyadingeka ukuthi leli thuba lisetshenziswe ngendlela ehlakaniphileyo ukuthi kukhangelwe khona lokho kuyikho kuyinkinga. Kukhangelwe khona lokho kube imbangela ukuthi ubudlelwane be-EU laseZimbabwe kungahambi kahle kulungisiswe. Yibo ubuholi bona lobo oxoxisana kukhandwe lapho kukhandwa khona kulungisiswe lapho kulungisiswa khona kuze kuqonde kube lobudlelwane obuqondileyo.
Udaba lokuhlonitshwa kwamalungelo oluntu eZimbabwe ungathi lumi njani sikhuluma nje njengoba i-EU isithi izaqhubeka iqaphe isimo?
Ayisiwo wonke amalungelo aphephileyo ikakhulu amalungelo ezepolitiki kulokhe kulenkinga okuhluphayo kakhulu. Ungakhangela nje ilungelo lokuvumela abantu ukuthi bakhonze ngendlela abafuna ukukhonza ngakhona lelo ligcinekile esithi freedom of worship. Abantu basavukela lapho abafuna ukukhonza khona bakhonza uNkulunkulu ngendlela yabo. Kuyinto enhle nalo kodwa kulawa ezepolitiki akumanga kahle kusadinga ukuthi kulungiswe ukuze wonke umuntu kungakhathaleli ukuthi ukuliphi ibandla ukwelibusayo kumbe kweliphikisayo abe lemalungelo wonke oqoqa abantu okukhankasa ukuvote khululekile kungabi khona okumvimbelayo. Ngakho ke kuyadingeka ukuthi kulungisiswe lezo zinto kakhulu. Hayi ngoba iEU ithi yona izafaka izijeziso zenotho uma kungephulwa amalungelo abantu. Kodwa kulungisiswe ngoba vele iconstitution yeZimbabwe ifuna amalungelo abantu avikeleke. Siyakuthanda njengabantu beZimbabwe ukuthi amalungelo ethu avikeleke. Ngakho ke uhulumende labo bonke abathintekayo emalungelweni abantu kumele bayavikele kungakhathalekile ukuthi abantu bangaphandle bathini. Amalungelo wethu uhulumende kumele avikele kungakhathalekile ukuthi umuntu kuleli qembu kumbe kuleliyana wonke awezepolitiki awabantu bonke kavikeleke.
Umnumzana efidlela Ncube ingcwethi kwezombusazwe ubexoxa lo ntungameli Nkomo weStudio 7. Icele le TRC elikhokhelwa ngumnumzana Waltman Ncube lithi selixothe kubandlalela umnumzana Sengezo Chabangu otholakale elamacala ambalwa kulandelwa kumiswa kwakhe phambi kwe-committee ebona ukulandelwa kweziqondiso zombuso webandlalele. Ibandlalele lithi uChabangu wazama ukususa amalungu akhokhela i-TRC edalela ePhalamende ongekho emthethweni njalo wahamba ekhuluma emphakathini ngaleli bandla engaphiwanga imvumo. Kodwa uChabangu ozithi ungunobhala jikelele weceleleli ele-TRC uthi kayindawo. Sixoxe ngodaba lolu legqwetha lakhe omnumzana Ngqobani Sithole.
Laba abathi baxotsha uChabangu and remember one of them futhi uzubona idrama ekhona, one of them use-court loChabangu and imethi se-Supreme Court athe suka ngala sebuya ukuzokuba ngujaji, vele idrama nje. But anyway, it's an event.
Ujo nxa usithi akusebenzi lokho.
Hayi, they don't have that power. Abala ipower leya.
Ye, jula kancane sizothi uthini la.
Yeah, it's very simple. Welshman Ncube, as things stand, kwakumele ukuthi angene arotate labanye. That's how he was introduced. Ube chaya 3 months, funge nomnya chaya 3 months, omnya ngena chaya 3 months. So yena uthe engenile wahle wakhohlwa ukuthi kulabanye, wahle wazihlalela. Uthe eqeda lapho appoint abangani bakhe bahamba e-court besiya challenge uChabangu. Bathe sebese-court babona ukuthi hayi kulomqanso, bagijima sebebuya ku-Kangaroo court leyo abathi ikhona. That's a non-event. We are not going to lose sleep over something vele sikwazi ukuthi akula lutho.
UChabangu sovele kalandaba lakho konke lokho.
Hayi, ukhohlwenya.
Umnumzana Ngqobani Sithole ligqwetha likamnumzana Sengezo Chabangu ubexoxa lo Gibbs Dube weStudio 7 SR. Kunezulu elinengi kwezinye izabelo kweleBotswana, South Africa, leZimbabwe. Abadabuka eZimbabwe abahlala eBotswana bathi sokugcwele amanzi emigwaqweni emahofisini lezindlini njalo sekuvalwe amabhizimusi lezikolo. Lokhu kwenzakalala kwezinye izigaba eHauteng lendawo ezijiyeneyo eMathebeleland South. Uhlangothi lukahulumende olubana ngezomkhathi luthi izulu leli likhangelelwe ukuba liza kuna kakhulu namuhla ebusuku kusiya kusasa emini ezigabeni ezijiyeneyo. Sixoxe ngodaba lolu mnumzana Khumbulani Magwaza Moyo ohlala eMathebeleland South.
Okukhona Dube yilokhu, izulu liyana sibili. Ngikhuluma kathesi lilabo 5 minutes liqinile ukuna. Izolo ngiyahamba ngafika elokhuzeni ensimbi primary school ngisachaya izitini zesikole laphana ngicele ngababalisi. Hey, ngithe ngaqedhi lahle lapho ubuya ngesivuvu esincane lachaya izitini zami about 2 bricks zafa.
Ye, kubi kanganani khona bomoya nxa sikhangela izulu leli likhulu?
Okukhona izulu liyana mfowethu alimanga. Khonapha bekumele ukuthi ngihambe ngemsebenzini emayini. Ngiyamsebenzini emayini. So ngigcine ngasahambanga ngoba anti nxa kunje solisina so umhlabathi uyathamba. Then iholi ingadubuka iyashekha umhlabatho ube suvala. So okukhona yikho ngasahambanga. Asahambanga Duba, asahambanga malumama. Ngendaba yena le ukuthi izulu liyana kakhulu.
Lo ngumnumzana Khumbulani Magwaza Moyo ohlala ensimbi eGwanda South obexoxa leStudio 7. Sixoxe njalo ngodaba lolu lomnumzana Meluleki Mhlanga odabuka eZimbabwe ohlala eHebron.
ngisekhaburo ndapha idolobho elikhulu laseBotswana. Izulu lina emini lobusuku alini non-stop. Ngakho ke indlela kazisahambeki. Angikhulumi ngamabholoho, ngikhuluma ngendlela nje imigwaqo esedolobheni, amanzi angena ezindlini, angena emahofisi. Okukhona ukuthi i-drainage system yalapha hhayi-ke ngiziwa ngakuhlela kaninyana. Lokho esikujayeleyo sakhula sikubona kokulayo ukuthi akule mdini wafana bakheze emjebeni lapha kwaziwa. Ngokunjalo izulu linile isikhathi eside, umhlaba wasutha phansi, kodwa kamanzi asephonge uhambe indawo yonke, asegcwala indawo. Ngomunye kungabandila, I think amahola amathathu la manje nje ngikhuluma kanje.
Yizwa kuthiwa la mabholoho akusachapheki lapho, usitshele ukuthi labechapha lisiya ngaphi?
Ye, amabholoho akasachapheki ikakhulu amabholoho imigwaqo engena eHaburoni, ngenxa yokuthi iHaburoni lilidolobha elikhulu. Kule migwaqo ethe chithisaka evela ezabelweni engena khona eHaburoni, kodwa ngokunjalo vele kukhanya ukuthi umhlubulo wena owe-South East nathi iHaburoni ekhona nje leminye imizi egqagqileyo akusahambi. Amabholoho asechithela amanzi phansi, amanzi asepong ukugcwala iganga nalapho ongakhanelanga ukuthi uzahlangana namanzi khona sekuwumfula. Imigwaqo akusakhanyi ukuthi uphandle kwendlela ngophakathi kwendlela, iziginyana zinyana zisemaceleni ama-pavement akusakhanyi, usifana nje lomuntu ohamba elwane.
Pho abantu bazaphepha yini khonapho abadabuka eZimbabwe labanye abakhona ngapho?
Ye, hayi abantu kuphepha, hayi bazaphepha, akusikho lokuyana ukhuthula zonke, kodwa-ke kuzaba nomonakalo especially ezindlini emahofisini zemigwaqweni. Ngoba ngikhuluma kanje imota eziningi zithe xam phakathi kwamanzi, ezinye zithulile kutho ukuthi amanzi lingena phakathi emahofisini. Sibona abanye abantu bezama ukukhipha amanzi ezindlini akuyesabeka, ngoba sekule gridi phose kunje nokuthi abantu bahlambe impahla bawatsha akusachayeki, akusathini sokuhlangahlangene. Ngikhuluma kanje sebekhiphile umbiko wokuthi izikolo lapha nje ezikahulumende zivalwe kuze kufike umhlaka 24 February. Ngokunjalo nje kuze kufike umhlaka 24 akula mntwana oye esikolo ngenxa yokuthi akuhambeki, akufikeki. Uthatha amaholo amathathu ukusuka emsebenzini esiyendlini, ngisuke emsebenzini esiyendlini ngibeke esegedi ngiphakathi yedolobho. Uyabe uzama ukuthi uvike umgwaqo, ungabona ngani ziyakhona lapha kuyangena indiyeni, ufake ikhanda ubhodiyene, kodwa sihloko esindawonye we are just stuck in the traffic. Kumi kwezindlela kusakhanya ukuthi imoto ezivela lezi phezu yalezi, abantu sebephonge ngendlela emgwaqweni, sezibhekile sezikhangelele okokuthi sekunzima ukuthi abantu bazakwenza kanjani. Kodwa-ke hhayi, sinethemba ukuthi inkosi izasisiza, nanxa besilikhalela izulu, kodwa hhayi kwamanje seliliningi lokuyane kwezindlisa amalawulo.
Lo ngumnumzana Meluleke Mhlanga odabuka eZimbabwe ohlala kwele Botswana, ubexoxa lo Gibbs Dube Studio 7 eseHaburoni. Kusenjalo izulu selidale umonakalo kwamanye amalokishi kobulawayo okulezakhamizi esezizama ukufihla impahla ngokuyiphanyeka ephahleni phakathi kwezindlu. Kwezinye indawo sokugcwele amanzi alengcekeza yabantu, kubika intatheli zindaba yeStudio 7 uEzra Chisasibanda.
Elokitini lephumula East kobulawayo, ukunukelwa lokubona ingcekeza egeleza endlini ephuma empompini ezithwala ingcekeza kaZulu sokuyinto yansuku zonke ngenxa yezulu eliningi. Unkosazana Patience Banda ngomunye wabakhala kakhulu ngamanzi ezulu lengcekeza yabantu esingena endlini.
Lawa ngamanzi ezulu lamasuweji avelela ngemuva ngale kule stitch, so sengadubuka ayaphenduka nje konke lapha kugcwale la. Napha sihlezi sisevalweni sihlalahlale lezisu zike zisibamba sisakwazi ukuthi okuyikho yikuyini, hayi kubi shem. Siye saba nje siyadlula ukuthi asila choice ngoba kuyabe kumele siphume sihambe phandle, impilo iyasidinga kodwa yekubi sihlulanzi.
Ugogo omanyathileyo uthi bathwele nzima ngengcekeza esigcwele endlini yakhe.
Sicela kuyi-City Council ukuba nabuya azosincedisa. I-City Council ke uyabuya phonge ukuthi hhayi ngiyaphendula. Kube ngamasoreji uyabuya athi hhayi thathani inhamba, thatha it's noted, ahambe kabuye. Kodwa sesikucelayo ukuthi kambe kunguwe wena Colthart ungahlala yini, kufake ezicathulweni zakho uhlala phakathi kwendlenje empilweni yakho, awuphefumuli, awudli, awusaphuma iphandle uhlale lawo egumeni lakho eyadini yakho njengezinye izakhamizi ngohlupho lolo selula oselulapha phakathi kwalumuzi.
Baningi abakusimo lesi esidalwe kuna kakhulu kwezulu lokuswelakala kwemigelo yokuthwala amanzi kanye lezititshi zengcekeza ezingasasebenzi kahle. UPremo Jelelayo uthi ingcekeza yabantu isingena endlini yakhe ephumula.
Akwenzi kahle, amasuweji akhona aflashi, yabo uthuthela ama 1000 liters amanzi wonke ipili lonke phe nxa ukuthi yabo lokuthela ngazuthele uyathi usithi yathi uklinile toilet kahle kahle thole so lengcekezo ongayazi ngenxa ukuthi kaduduma ungaduduma ucine ucitheke etshembeni ucitheke ucitheke ucigcike alibhashiyona akubuhlungu ubuhlungu ubuhlungu ubuhlungu
umnumzana Brian Samanyanga ohlala ePhumla East uthi ingcekeza igcwele endlini yakhe
maflasha ngale ibuya la igcwala iqonga ifike phezulu even ngapha nezitola kokugcwela uma kugcwala 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 konke la sabantwana abancane badla sebabamba it's not healthy kubantwana abancane into leya reporter bahamba umakhelwane nasemsebenzini bayaripota ukuthi bebe umcity council akula nto enziwayo so vele mina umisiparata uyazovula le mgero wabo uvuleke into yabo leyo yokuze neswitch ivuleke into lezi hambe futhi asengizahlala kunje so akuyenzi lokho. This is very bad. Serious. Emergency le.
Sidoxele ngodaba lalo lo mnumzana Edwin Ndlovu umsekeli kaMeya wobulawayo.
I-council laluhlelo lokuthi ke ihambe incedisa lapho isuke edubuka khona. Kodwa siyananzelela ukuthi njenge-council kasila ma resources ayeneleyo, kasila zimota ezeneleyo, kasila mali eneleyo ukuthi sithenge lezi zimota kanti ke kule procurement system entsha le yethatha isikhathi ukuthi ke uze kuthengwe kumele kuthengwe kusafani la kudala kodwa ke uhlelo lukhona silama teams akhona ward by ward akhangele ukudubuka kwena lawo masuwa kodwa ke i-team lezi ziyandelwa ngoba amasuwa adubuka kakhulu kubangelwa ke ngamanzi kushota kwawo bese kubangelwa ke le dubo lama drainage esikhuluma ngalo ukuthi nxa izulu lisina amanzi ngama endaweni eyodwa abanye bayabethela ichebe-chebe abanye bavula njalo kusuwa amanzi ebesengena ke khonapho sesiyablocka ke
ukhangelelwe ukuba udubo lolu luzaqhubekela phambili ngalesi sikhathi sezulu lonyaka leminyaka ezayo ma kungalungiswanga impompi zokuthwala ingcekeza kunye limpompi ezithwala amanzi ngimele Studio 7 ngobulawayo igama lami ngu-Ezra Jesus Banda.
Ngwezi patelane le Melika lethika lisoze lingene umhlangano omkhulu owe-G20 ozaqhutshelwa kwele South Africa ngoba umhlangano lo uzabe uqhuba inhlelo ezingahambelani lalokhu okwenziwa ngohulumende kamongameli Donald Trump. Lokhu kwethulwe ngumnumzana Marco Rubio, mphathintambo ohlangothi lukahulumende olubona ngokudlelana lamanye amazwe. Umhlangano lo ngokuxoxisana ngezomkhathi, ezomnotho lokunye. Zimbabwe! Ukhulumende weBotswana uthi uzakhuphula inhlawulo zencwadi zokusebenza kanye lokuhlala kweleBotswana ama-work lama residence permits kuphose ngokuphindiweyo. ELeBotswana lithi le yindlela yokuthuthukisa isikhwama sikahulumende sona esiphansi kakhulu. Intatheli izindaba yeStudio 7 uMqondisi Dube usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Umphathintambo obona ngesikhwama semali kweleBotswana umnumzana Ndaba Hawulathe uthi bakhangelele ukuthi ukukhuphuka kwentengo yokuthola ama-permits kuzaphathisa uhulumende wakhe ngokumkhupha kungxaki zemali azithole akuzo. Okwakhathesi kudingakala imali engange-$3,000 kumbe $200 ukuthola incwadi zombili yokusebenza kanye lokuhlala kweleBotswana. Kodwa ngaphansi kwenhlawulo entsha intengo izakhuphuka phose ngokuphindiweyo. Umnotho weBotswana ubika uswele uxega ngenxa yokungathengwa kuhle kwama-diamond emkambo womhlaba wonke jikelele. Ngokunjalo umzana Hawulathe uthi babone ukuthi ukukhuphula intengo yokuthola incwadi zokuhlala ukusebenza kweleBotswana ngenye yendlela ezingaphathisa ukuthuthukisa isikhwama.
Uhulumende usechila ukuthi akalamali njalo udinga indlela zokuthi athole imali. Lokhu siyakubona kusenzakala ngitsho leZimbabwe.
Ukukhuphuka kwenhlawulo yokuthola incwadi lezi sekuchiya beZimbabwe bedanile ngesikhathi ukuzithola kuvele sekulukhunyana. Unumzana Nick Hurekuro unhlanganiso yezizalwane zeZimbabwe ehlala kweleBotswana eZimbabwe Residents Association uthi lokhu kuzalimaza kakhulu abasebenza imisebenzi ephansi efana lezindlini kanye leyemapulazini.
The proposed increases in permit application fees would definitely have an impact on Zimbabweans. But do we have a choice? No.
Lokhu kuzasilimaza kodwa kambe kukhona okunye esingakwenza yini. Hatshi, akula ngenye indlela kumele sibhadale lokhu abakufunayo.
Nozana Hurekure uthi kuyazwisiseka ukuthi uhulumende weBotswana kala mali eneleyo ngakho yikho esekhuthuza abantu ngokukhuphula imithelo etshiyeneyo.
Desperate times call for desperate measures. The government has indicated
ngaphansi kohlelo lwethu lwe-efficiency in process initiative siza kuguqula indlela esihlawulisa ngayo imithelo kahulumende okugoqela inhlawulo yencwadi zama-work permits.
Omunye wentsha yeZimbabwe osebenza eHowburn umnumzana Jeffias Ndlovu uthi sekuzaba lukhuni kibo ikakhulu labo abangahlawulelwa imali yezincwadi lezi ngabaqhatshi babo.
Sokuzaba expensive kodwa at the same time yabe ungakwazi ukuthi i-permit yakhona izaphuma yini. Westil government isikwenze kwabakhulu ukuthi isireduce ukupha ama permits kodwa at the same time sibekhweza ama application fees.
Ngozibandlela uhulumende weBotswana wabika ukuthi usemise ukunikeza incwadi zokusebenza kubabalisi kanye labachayeli bokuza. Imali etholwa nguhulumende weBotswana isuka kuzicelo zokuthola incwadi zokuhlala ukusebenza kulelizwe idlula isigidi ezingamachumi amane i40 million pula ngomnyaka kodwa khathesi uhulumende okhalile ukuthola phosa kuphindweyo i70 million pula kwabokuza abadinga ukuthola incwadi lezi. Ngingumqondisi Dubo wendaba zeStudio 7 ngisabron kweleBotswana.
Sokwesikhathi sokuzwa imibono yenu linabalaleli beStudio 7 elisithumela yona ngeWhatsApp.
Silibingelele Studio 7, silibingelele nonke nabantu abalaleleyo. Into uNkulunkulu uyabunika intambende ukuthi uzibophele. UNkulunkulu uthethe intambende wanikizana ukuthi izibophele for 42 years. Sizibophele umphefumulo uNkulunkulu sekhangela ukuthi hayi izani izaqhatsha, iyaqhatsha. Manje siqhatsha sokusiba labanye abantu abathi bangamazibra abaseziyangenela besithi bona hayi bachiywa ngunkomo. Unkomo ayeze bachiywa, wayebachiyelwa bani? Babehleli ngaphi kwakhona? Qambela umuntu ozithulele amanga. Izanu bantu ibolile. Let's let them fight. Bavele babevele besilwa nasempini. Izigangi zodwa. Bagangile abantu lapha sokubehlule sebefuna ukungenela constitution. Zanu ibulele one isibhedlela yabulala i-Deadlabs. The Caps khuluma la nge-stadium akula stadium esiphilayo imigwaqo noma kwakuyi gravel road kuSmith yayisebenza konke into zikaSmith babulele.
Bangibingelele mthwakazi omhle Studio 7 linjani basakazi bethu abahle. Siyakuzwa konke okwenzakalayo kobogeza nezani PF kodwa thina singumthwakazi simele eceleni kikho lokho ngoba esikufunayo thina sisifuna elethu back ilizwe. Nithi phambili nge-MRP, phambili ngomqondisi moyo. Asivuyele muva bantu bakithi elisebunyameni elisenkangala lapho kuhlala khona amadimoni alolaka adinga igazi. Izani ekhaya lisuke ebunyameni lisuke esihogweni sezani uPhilo lize ku-MRP kusekhaya lapho kuhlala khona abangcwele.
Studio 7, injani? Basakaza abahle, hayi kungabazanga siyazizwa zimnandi. Ngihlala ngani ngafunde ngo-ODA emoyeni. Ya indaba yasekhaya lapha nezima. Noma singakhalela ukuthi unanga ngoma iphuma kumngeni uChiwenga. UChiwenga la uzayenza same system nalo besenza umnangagwa. Umnangagwa uyenza same system ebenziwa ngumgabi. So into engcono nje ukuthi bonke abantu banabo bezanu PF uma izanu PF ingadilika nje yonke then kubuse abanye abantu abasha from freshly yikho kuzanzela izwe lali lunge as long kodwa kusabusaba nabo abantu abakuzanu ayikho into ezolunga lapha is better to waste ngoba lo la uzobuya la isakhe istrategy ensane sezanu ngoba siyabadlisa istrategy siya esokuthi abantu icatshisa abantu icindezela abantu ibusa abantu ngenkani.
Studio 7, njani basakazi bethu esibathandayo indawo zoku lapha enikhona. Hayi nasencike ngabantu bakithi, hayi kunzima kakhulu. Sasizwe inkulumo mina ngibona ukuthi ku-Afrika lesekhona elizwe elifana neZimbabwe, hayi kunzima. Zabantu bethu president wabo baqhubekele phambili ibusa, thina sisemazweni abanye abantu siyahlupheka manje azisebenzi, sibizwa ngawo wonke amagama esingazalanga ngawo. Kunzima angazi bathi wenza kahle upresident wabo, uyenza kahle kuphi? Ikakhulu isazisadile lasimatebeleland mina ngibona into ayenza.
Labo ngabanye babalaleli beStudio 7 besipha imibono yabo. Lingakhohlwa liyalandela uhlelo lwe-Live Talk. Namuhla sixoxa labadabuka eZimbabwe abahlala kwamanye amazwe. Singeke hlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela abahlali beHarare batshone bekhuza umhlola namuhla ngezimota zebutho ebezinyakazela ezitaladeni. Siligqiba ke lapha olivalelisayo uDaba Kancubulelana.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.